ngithi kalikholwa ukuthi izithezo lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane loZulu ngakho zithi uhulumende ukhuluma ize lapho zithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda kwashe ezulwini atise eMatobo North uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day lay akusamelanga vele siyenze noma sitshengisele because akuzange kube nempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho i-SADC eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele ephejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni eMatobo umnumzana Gredo Mphiri yena othi uhulumende kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezithezo lezi hathi ukudlalisa isikhathi etshengisela.
Njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu sibekwazi ukuhlonipha amalungelo abantu sibe le free and fair election siqede i-corruption ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga I think it's waste of time ukuthi tshone sikhuluma nge-anti-sanction day. Ama-sanctions lawa siyazikhozela thina.
Umnumzana Lamoncubo esekhamuzi kwat 4 eMatobo South uthi izithezo ezihlukuluza uZulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elizana uPF.
Ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izanu. Ama-sanctions esiwafakela izanu PF USCT kawaphele ngoba sithwele nzima siyagula asilanto ezisilaphayo ezikolweni abantwana amatitsha kaholi ezibhedlela kulamithi amanesi kaholi. Yiwo ama-sanctions esithi kawaphume yiwo ama-sanctions esingawamatshela hhayi ama-individuals lawa wabo lawa kawasebenzi.
Kusenjalo abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe udaba lweholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo oluphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde. Loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo labo eliphansi. Unkosikazi Sikhangele Moyo owesihlalatshane insiza ngomunye wabazali abakhathazekileyo ngekusasa labantu babo.
Wonke umuntu uvela kutitsha uvela kutitsha ngazibe ngudokotela uvela kutitsha waye abatitsha lingawaqakatheki siqakathekisana amatitsha.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tabson Nganono Sibanda uthi sebehambise isikhalazo sabo seholo ngomongameli Emmerson Mnangagwa.
Simbhalele samazisa inhlupho zethu samazisa lesikufisayo sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunje nje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka kuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo asiyenelisi ukuthi sifikise emsebenzini.
Esethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende uthi uhulumende ukuza kwenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.